masiqathani sokwenziwa nguhulumeni weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo ngasikhala umkhuhlane weCOVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane weCOVID-19 ngokunjalo ke simthayela uhlombo uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe iyatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisele ukubana avikele abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19 uzananzelela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhanya ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2 yinto enhle eyenziwa ngohulumende njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basukume bayehlaba ukuze bavikeleke kulo mkhuhlane we-COVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Singabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa.
Sikhuluma nje umuthi lo usufika ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces zonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu-38 amathuma amathathu lesificamunwembili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama-district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba ngokunjalo-ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba la izolo ngengakhangela abanye besemat south ngale bephakama sibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba khonokala sokuzenza ukuthi-ke umuthi njengoba ungena ungenelanga kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonkhona kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelalo ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu basebenzise zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona lubhahile luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubeke letha le imithi abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.